njengoba sithi ukuthi ngikhanya ngisenza i-research ye-supply and chain. Lapho nxa senza i-supply and chain, sisela lapho esiqalisela khona, into siyisebenze, iyethengiswa, iyelahlwa ebhini. I-green environment ke iqalisela khona lapho into uyithatha ebhini, usiyayelahla njengakobulawa sithi kusemara. Emara khona ngale sithi indawo yokuthi senze khona sithithele izinto. Kodwa ungajwayelazelela ufika sokule business activity, abantu sebedobha amabhokisi, sebedobha amaplastiki, la amanye la amaplastiki, amabhokisi, bephinda besiyasebenzisa lakho kokuyana kuyingozi. Kodwa lakho njengoba sithi ukuthi abantu bemakhaya ungabayenze njalo kabaphatheki kuhle, kunangani bayapanishwa.
Ngaphambilini kwale ngxoxo ke wakhuluma ngodaba lotshwala, kuyini okubonayo ngalokho?
Kunjalo sibili, ngikhulume ngotshwala obuphekwa e-Delta leNgwebu, kodwa ngasembona ukuthi kule esikuthi market share, i-market bayashare labantu abapheka kuthiwa ngumqombothi emakhaya ngedramu langenkuni. Khonokuyala kwenza ukuthi umuntu angayithenga utshwala eNgwebu athole ezinathele nje ngaphansi kwesihlahla abadala nje bezihlalele. Layo imali leyana sifandi yeNgwebu kumbe e-breweries ayisayi khona, imali lena sisiya kugogo uMadlodlo. UMadlodlo layo ukuthi utulo kuyiphoshini akhompyutha khona labeNgwebu. So ngifuna ukukhangelisa ukuthi kungabe kungama-percentages amanganani.
Kodwa bakuzwisisa yini ukuthi kufanele belondoloze ezemvelo?
Kabakakuzwisisi ke, ngisola ihulumende yeZimbabwe ngoba ungananzelela emakhombini sathi kababe lamabhini, ngoba umuntu engalahla ibhanana kathesi ekhombini laye siyambhadalisa, nxa wekhombi engela bhini laye simbhadalise. Kukhanya ngani kube ngumthetho omuhle. Lakhona ngale abadobha khona emara, ngaze sifika amapholisa ekhansili bayathona besilwa khona ngale bethi bechayisa besiyabuthi izibileziyana besiyasebenzisa. Bona babona ukuthi kuqondile sibili ukuthi i-recycling. Kodwa bona bayenza i-recycling mebhodi bekela protection, bengela ama-gloves, bekela amajombo ngoba laphana kule disease eziningi. So kodwa according to them, ngabe singani phe sibapanisha sibavimbela i-business yabo.